njengabatsha abenational democratic working group sibona ngela cala elenzwa uMnumzana Job Sikhala ekukhulumeni kwakhe e-UN e-Geneva Human Rights Summit ngoba wakhuluma iqiniso akakhuluma ngamanga njalo wakhuluma iqiniso ubani wahlala insuku zinalezo azikhulumayo esejele akulaluthi alukhulumayo lungamanga lokuthi wayetreatwa njani ngiyokwazi phakathi so akula umuntu ongahamba emncindezeli ethi ukhuluma amanga and lokuthi kuthiwe bengakwanisa ukumbobha khona lokhu ngoba umuntu ukhulume iqiniso ukhulume izinto adlulakizo akusonto elungileyo and kuphambana lamalungelo oluntu nxa sebezabe besenza njalo amalungezano PF lakahulumente.
Ichoni ke nxa sesikhangela uhlangothi lokuvikelwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe.
Nxa sibona ukukhuluma iqiniso and ukukhuluma about amalungelo oluntu e-United Nations sekubophisa kutshengisela ukubana sile nkinga enkulu nje elizwe leZimbabwe, sile nkinga omele sibhekane layo ngqo. Ephambanisa abantu emkhanye enjalo ekuyenza kube sobala ukubana abantu abavikelekanga eZimbabwe njalo lokuthi abantu eZimbabwe noma ngubani kathi sakusamela ngekhulume nqa incindezelwa ngesilungu bathi akusela freedom of speech and yinto engalunganga nale ukuthi sikhayele ukuthi ilizwe libe le setup enjalo ukubana umuntu kasavunyelwe ukukhuluma iqiniso njalo ngokukhuluma about amalungelo oluntu kuma platform anjengayo United Nations.
Yena uMnumzana Job Sikhala uthini ngalokho njalo ukhangelele ukuthi uzaphenduka na eZimbabwe kude kumbe sesesaba ukuthi engaphenduka uzabotshwa.
UMnumzana Job Sikhala sikhuluma ungaphandle kwelizwe uthola usizo lwezempila kahle ngenxa yalokho kwabanyelwa laba ke ababemvalele amalanga wonke lawa esejele. Kodwa ukuphenduka yena uyaphenduka kula muntu ongabaleki endlini yakhe. UMnumzana Job Sikhala umkhokheli omelele ukukhokhela abantu ephambi akasogwala ukuba ningabaleki hhatshi ukuphenduka uyaphenduka eselatshiwe ngeke abalekele ilizwe lakhe ngeke achiye abantu beZimbabwe hhayi ayisiyi-character yakhe ngumuntu ozaphenduka and umuntu ozakhokhela ephambili kungenani akulalutho olumethusayo ngoba kulanto embi ayikhulumayo ikubona kulalapha aphuma khona esithi yena uzimisele ukufela lokhu akholelwa kikho ngoba yena akufunayo yiZimbabwe e-democratic. So uMnumzana Job Sikhala yebo kuyamthinta ukubana kulabantu abasacabanga ngaleyo ndlela ukubana kubi ukuthi ekhulume ngamalungelo oluntu kodwa akumsusi lapha kumi khona njalo akumsusi eqinisweni lokhu emeqinisweni.